Inhlelo zikahulumende welemelika ezibalisa amahofisi lezakhiwo ezivakatshelwa nguZulu ovela kundawana ezitshiyeneyo zelizwe lezomhlaba zilakho ukuvalwa kumalanga angaphansi kwamachumi alandelayo nxa kungavunyalwenanga ukwabela imali yokwakha umduli ozavala umngcele welizwe leli leMexico. Sikhathi sonke nxa umnyaka ususiyaphela idale leSenate leleHouse ayavumelana kunhlelo ezimele zibhadalelwe nguhulumende kuluhlu lwendleko zakhe ibhajethi. Kodwa kumele kuqale kuvunyelwane phakathi kwamabandla athi elamaDemocrats eliphikisayo lelamaRepublicans elibusayo okwamanje. Nxa amabandla la engavumelananga isikhathi esabelwa imali yomnyaka odluleyo singafika kungavunyelwananga, uhulumende uyavalwa kuze kube lesivumelwano. Izisebenzi zikahulumende ziyaba zingayi emsebenzini. NgoLwesithathu, uMongameli Donald Trump unxuse inkokheli yebandla lamaDemocrats, usomlomo weSenate uNkosikazi Nancy Pelosi lesikhulumeli sedale leThe House uMnumzana Chuck Schumer ukuthi bakhulumisane ngalolu daba. Lanxa lumhlangano bungamelanga wenziwe kulentatheli zindaba, uMongameli Trump ubikwa ezibizile wazinxusa ukuthi ziye emahofisini akhe lapho kade kulomhlangano lo. Kube lokuphoselana aqatha uTrump esithi yena nxa umduli awuthembisa abasekeli bakhe phambilini kokhetho ungakhiwanga, kasoze asayine isivumelwano okuzenza ukuthi uhulumende avalwe.
Anything you want to call, I will shut down the government.
Okay,
absolutely.
Fair enough.
And I am proud, and I'll tell you what, I am proud to shut down the government for border security.
UTrump uthi yena konke elingakutsho angilandaba, ngiyaziqhenya ukuvala uhulumende ngenxa yokuthi ngifuna ukuvikela ilizwe. UPelosi loShuma labo bembe phansi bathi umduli abasoze bawuvumele ukuthi wakhiwe ngoba uyikudlalisa imali. Ekhona amanye amacebo angavimba ukuthi abantu bengangeni okungekho emthethweni elizweni leMelika bevela eMexico.
We have to have an evidence-based conversation about what does work, what money has been spent, and how effective it is. This is about the security of our country.
Nancy, I need 10 votes from
uPelosi uthi kumele sibe kwazi okungasiza umngcele sibe lobufakazi ukuthi kufunakala yonke imali leyo yokwakha umduli kumbe kukhona esingakwenza. Ngemva komhlangano lo, isikhulumeli sebandla lamaRepublicans uMnumzana Paul Ryan uthe kuyamangalisa ukuzwa ukuthi bandla lamaDemocrats lona elisanda kuba lamalunga amanengi edale kulandela ukhetho olwenziweyo ngenyanga edluleyo kulamaRepublicans alifuni kuvikela ilizwe emngceleni.
The idea that the minority or the incoming House majority would be against border security is ridiculous. It's preposterous. We want border security, but as you know, it takes 60 votes for any of these bills to pass the Senate.
Kodwa uShuma uthi kuyamangalisa ukuthi kulomungameli ongazichaya isifuba ngokuthi uhulumende uvaliwe.
No president should ever say he would be proud to shut the government down.
No matter who precipitates the government shutdown, the American people don't like it.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuza kuba nzima ukuthola isisombululo kudaba lokuvalwa kukahulumende kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo.